sibonga majaha madala uJonga lo Chris emakhaya lichona njani siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 17 ngonhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ulayo usebuyile. Ngibona ngathi impilo kaBulawayo usezathinta ngenye indlela ezamandla uzonke ngoba usefake imitshina ezabisa intuthuko koBulawayo asibuyanga uzodlala lapha ePhalamende.
Amalunga ebandla leZANU-PF alichumi lesithupha anqobe kukhetho lokudinga abamele izigaba ezijeneyo edalela ePhalamende ngeviki edluleyo afungiswa ukuqalisa umsebenzi.
Ukukhona ukuthi intengo yangkhona iyabe njani? Yeah, ngibona kathesi amabhila abo kaqondanga njalo sibhadala amanzi angekho angahlambulukanga. Nxa sokunjalo kumele bebone ukuthi amanzi abe sihlambukile njalo amanzi wona lawo abe khona.
Izakhamizi zeHarare ziveza imbono ehlukeneyo phezu kwenyathelo likamunicipala elokufaka ama-prepaid water meters.
Ukuhlelo olubona ngokwenzakala kuzizalwane seZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe buliviki. Sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Ian Ndlovu othi baningi abantu abahlala emazweni abangakwazi ukusebenzisa ubulembo be-internet ikakhulu inkundla zokuzilibazisa ezinjenge-Facebook.
Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amalunga ebandla leZANU-PF alichumi lasithupha anqobe kukhetho lokudinga abameli besigaba ezijeneyo edalela ePhalamende ngeviki edluleyo afungisiwe namhla ukuqala umsebenzi. Izikhundla ezithathwa ngabantu laba zivuleke ngemva kokuxotshwa kwamalunga e-MTC Renewal Team edale kulandela ukuphuma kwawo kubandla le-MTC Team. Abafungisiweyo laba bagoqela abahlanu ababa ngamalunga eZANU-PF akuqala eminyakeni eminingi edale lePhalamende abavela koBulawayo. Abathi umnumzana Jingadube Maide Impala Ntando enkosi Mlilo Godfrey Malaba lomnumzana Joseph Chuma yena omela iPhelandaba Mpopoma. Sixoxele Chuma ngokufungiswa kwakhe lokuqala umsebenzi wokuba lilunga ledalela ePhalamende.
Ulayo sekhulumile, ulayo sebonile, ulayo usevukile, ulayo usebuyile. Ngibona ngathiwa impilo kaBulawayo usezathinta ngenye indlela ezamandla uzonke ngoba usefake imitshina ezabisa intuthuko koBulawayo asibuyanga uzodlala lapha ePhalamende sibuye uzothatha ikhekhe leli incezu yekhekhe sibuyele la ekhaya. Ubana noBulawayo laye akabe ngoBulawayo omuhle uBulawayo esikhumbula kudala usesethawe kontuduzi yathunga.
Eliza kwenelisa ukuyiletha njani intuthuko okwehlule khona abe-MTC?
Abantu kade bebekhona bakwehlulekile ngenxa yokuthi namhlawumbe bebengayiboni indlela eyokubana bathathe incezwana lekhekhe babelelale ebantwini. Kodwa thina indlela sikhangele sibhekile sizayisebenzisa. Uhulumende okhona obusayo nguhulumende owezanu-PF njalo nguhulumende ovele ethanda abantu kakhulu.
Kuyini okwephukileyo esigabeni sakho ofuna ukukulungisisa?
Kuningi kakhulu. Nxa ngikhangele isigaba sethu esiyePhelandaba Mpopoma ngiyaqala ngikhangele esikuthi ngesikhiwa ama-social amenities, ngikhangele ama-youth centers, ngikhangele into enjengabo ama-park esilawo laphana lobumalala langale YCD, ngikhangele even e-swimming pool lapho engakhula mina mbhukutshela khona engafundela khona ukubhukutsha yonke into leyo ibingasekho. Ngikhangele ama-recreational facilities like indawo lapho bedlalelwa khona ama sports athiyeneyo kulabo volleyball, basketball, football, tennis, even lo khilikithi ngokwakhe into zonke lezi bezingasasebenzi. So khona kwana besokubangela ukubana ontanga bethu begcine sebesenza izinto ezingayisizwe ngoba bengela into engabalibazisa. Kunokuthi ngabe badlala ama-sports besebebhizi sebetshona bewayawaya emagrosa kuma-bokusto sebenathi utshwala bephuza imbali baphema ugwayi into ezingaziphathisiyo ngitsho. So ma sekuvusa khona kwana wagonda ukhipha ontanga bethu be-preoccupied okutshengisela ukubana even le talent search zabalayo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZanu PF elimela iphelandaba Mpophoma etale lePhalamende.
Izakhamizi zeHarare ziveza imbono ehlukeneyo phezu kwenyathelo likamunicipala waleli dolobho lokubeka ama-meters okubhatalela amanzi angakasetshenziswa ama-prepaid meter, water smart meters. Umunicipala uthi kuzaqalwa ngenkulungwane ezimbili ezibekwa endaweni eziphakathi kwedolobho lezi bucwadlana ezama-avenues. Intatheli zindaba ethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngunobhala omkhulu kumunicipala weHarare uTown Clerk uDr. Tendai Mahachi elandisela intatheli zindaba ukuba selukusiba ngasiphi lolu hlelo lwama-prepaid meters. UMahachi uthi kuzaqalwa ngendawo ezibethiweyo ngenjongo yokuba kubonakale ukuba asebenza njani anduba abekelwe uzulu wonke kuleli dolobho. Wathi uzulu kumele alijabulele leli nyathelo likamunicipala ngoba kunguye ozancedakala esezawathola sikhathi sonke amanzi inqe ethengile njengalokho osekusenzakala kwezamandla kagetsi njalo kuzamfundisa ukuba awalondoloze. Okuyinto esekelwe ngumnumzana Thabani Mhlanga wasemzini weAvondale othi liyemukeleka leli nyathelo likamunicipala ethemba ukuba lizaphathisa ekuthini atholakale sikhathi sonke amanzi kungekho abawaswelayo.
Kodwa okukhona kasokuthi amanzi athengiswa kumitha mbene, okukhona ukuthi amanzi akhona ahlambulileyo yini kumbe amanzi ayenelisa ukuthi umuntu engabhadala ethengwa. Okukhona ukuthi intengo yangkhona iyabe injani. Ye, ngibona kathesi amabhili abo kabo kaqondanga njalo sibhadala amanzi angekho angahlambulukanga. Nxa sekunjalo kumele bebone ukuthi amanzi abe sihlambukile njalo amanzi wona lawo abe khona abe khona kumuntu wonke.
Wengeza uMhlanga ethi ulethemba njalo lokuba lindlela izaphathisa ekutholiseni umunicipala imali ahleze khala ngayo yokuthenga imithi yokuhlambulula amanzi kungasoze kwazwakala indaba zokungathembeki ekulondolozweni kwayo njengalokho okuhlezi kusenzakala.
Okukhona kathesi ukuthi le mpilo esiyiphilayo abaningi kabanelisi ukubhadala njalo ukuthi bona abamunicipality ukuthi bephile labo benelisi ukuhlambuluza amanzi lokwenza konke imishini abayisebenzisayo ifuna imali. Nxa ifuna imali, imali abayitholayo bayithola ekubhadaleni kwethu amanzi wona lawo. Nxa sebesithi bayabhadalisa ama-prepaid meter wona labo abakhuluma ngawo kungconywana ngoba labo bazathola nje ukuthi benelisi ukuthi besinike amanzi ahlambulukileyo.
Kodwa umnumzana Sibusiso Hove wasemavuku uthi akavumelani lombono wokubekwa kwalama mitha ekhala ngokuthi kunje abasawazi amanzi aphuma empompini.
Njengoba iconstitution yalapha iyatsho njalo ukuthi abantu balelungelo yokuthi bathole amanzi. So umuntu ma engelayo imali sekusitsho ukuthi ilungelo lakhe lokuthi athole amanzi azuze amanzi kalisekho ngoba kalayo imali. Kuchu kuti ilungelo lwelo liyabe lisebenza kuphela ma ile mali. Umunicipala senza ntando ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheke kanjalo ukuthi ma bengelayo imali. Kuyahlupha izinto eZimbabwe, siyayithola ngapi imali? Ayikho imali. Ma sebefuna ukuthi sithenge futhi amanzi, sibhadele amanzi ukuthi siwathole amanzi. Kunzima.
Umunicipala uveze njalo ukuba ngemva kokubona ukuba asebenza kanjani basuthiseka ngabaza wabeka kuhlelo lokuqala luzaqheliswa ke abekelwe emzini yonke yaleli dolobho. Baveze njalo ukuba imihlobo ebekelwa uZulu emzini lapha hlala khona yehlukile kulaleyo eza kubekelwa abamankampani labamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umphathi ntambo ogatsha lukahulumende olubona ngemota zokuhambisa umnumzana Obert Mpofu uthi uhlangene lebhanga le-Development Bank of South Africa lamuhla ukuxoxisana ngamalungiselelo okuvuselela inkampani kaloliwe e-National Railways of Zimbabwe yona elokhu isehluleka ukubhadala izisebenzi umholo wazo oyenyanga ezilitshumi lanye. Izisebenzi lezi zisanda ukukhalala umsebenzi zikhalaza iholo leli kodwa uhulumende uthi ukuqeda lolu hlupho kufanele kube le nkampani ezancedisa ukuthi uloliwe azikhandele eyakhe imali eyeneleyo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso ebona ngamalungelo ezisebenzi ezikaloliwe iZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union umnumzana Kenneth Nemachena utshele iStudio 7 ukuthi kufanele uhulumende aqale ngokuncedisa inkampani le ukuthi ibhadale iholo lezisebenzi andubana iqalise imizamo yokuyivuselela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiyiqhubela umnumzana Mpofu.
Nalabanye abantu abangaziyo ngento ze-economic kumbe zomkhonomi ukusola kuthiwa khona uMpofu indaba engavusi i-railways, uMpofu indaba engavulisi i-air Zimbabwe. Ngizayivusa njani ngingumpofu? Asonto yangekhayalana, yinto yabantu. Siyahlala phansi labantu lo Zulu sibonisaneni ukuthi khona into le singayibamba njani. Njengoba sijulti asibonisaneni ngezomgwaqo, ama-councils bayabanceda kakhulu ehlelweni lolu baluthanda okumangalisayo. Ama-motorists abantu abakhalayo nabantu abangahambiyo, ungakhangela abantu abahamba imigwaqo omkhulu besefollows boPlumtree boMtare besiya ngaphi bonyama phanda babhadala abakhononi. Abantu abakhononi ayibona labatshaya belitshayela amafoni behlezi ezindlini yabo bekhuluma ipolitics. Atshi ipolitics zayikhuluma njengoba zivela kumkhetho kathesi. Abantu bayatshi bayasitshela ukuthi nabo usandile phambili ngilo mlando wokuthona sizame ukuthi zivuselele uloliwe. For instance, i-railways yayiqhatsha abantu abayi 20,000 kodwa ngilethemba ukuthi ngizayivusa iqhatsha abantu abayi 20,000 ngokuthi i-economy yakobulawayo kade ibanjwe nguloliwe. Nxa sesisebenza imisebenzi wethu kuhle, nxa izinto ziyasihambela njengezifiso zethu, ngifuna ukuthi abantu bonke babuyele emsebenzini abayi 20,000 even abedlula i-20,000. Then nxa sekunjalo ama-companies o-Connolly's ozekho lamanye ama-companies ama-engineering companies sebezavuka ngokuthi sebeyakwenzela ama-parts ezitimela, ama-parts ama-trokisi, yonke into siyaqalisa ukuthi iye phambili. Kodwa nxa kungalaloliwe ebulawayo umuntu angazavula ikhampani akula nto eyakuya ngapi. And likhangele futhi yena uloliwe le ngikhuluma ngayo abantu abaningi abayibo ade bekhokhela iloliwe iqiniso elipheleleyo ngabantu abaku-opposition khathesi basemaparliament. Ungabona iparlamente ama-members of parliament avela kobulawayo abantu ade besenza kuloliwe. So yibo asebesola thina bona yibo abachiya bebulela izinto khona ngale kuloliwe, kodwa hhayi siza kulungisa lokhu.
Libona ingani kuzalunga nini, bazabuyela nini abantu emsebenzini njengoba likhanya le
mzamo? Mina kangidlali, that's why lapho engikhona vele ukuhlala kwabantu bekhuluma bexokozela laba abanye phela abafuna abafuna into zihambe bona besizonda kangaka, kodwa abafana abafuna into ziye phambili bayazi ukuthi lapho kulo mpofu khona kuchiphanga. So angifuni ukuthi ngitsho ukuthi kuzavuka nini, ngiphezu kwakho kathesi. So lizabona, liyabona iZimbabwe siyiphapha, iloliwe siyikhangele, siyalungisa. And then ngiyakuthembisa ukuthi na kunsuku ezilutshwane ezibuyayo labona sekulo mehluko.
Lo ngumnumzana Obert Mpofu, umphathi ntambo kahulumende obona ngemota zokuhambisa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela umumo wezokudla elizweni ngesikhathi abanye bekhala ngokuthi babhekane lendlala emangalisayo lonyaka.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangela izivela kwamanye amazwe.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi iziphathamandla zikahulumende weLibya zibangela ukuhlukuluzwa kwezibotshwa, ukuncitshwa kwazo ukudla losizo lokwelatshwa, njalo zizibamba ngamandla ukuvuma amacala ezingadalanga. Lokho kuphume ekwethekeleleni kwezisebenzi zalinhlanganiso emajele akweLibya phakathi kukazibandlela loMabasa lonyaka.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ye-World Health Organization ithi ukuqhamuka kwemikhuhlane yemvimbano ebizwa ngokuthi Middle East Respiratory Syndrome kwele-South Korea kuveza ukuba kulesidingo esikhulu sokuthi amazwe omhlaba ahlale elungele ukulwisa nalo ukuqhamuka kwemikhuhlane ethelelwana lula.
Kuhlelo olubona ngokwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe omnumzana Ian Ndlovu osebenza kweleBhilithane. UNdlovu uthi banengi abantu abahlala emazweni abangakwaziyo ukusebenzisa ubulembo be-internet, ikakhulu inkundla zokuzilibazisa ezifana leFacebook, iYouTube, Twitter lokunye. UNdlovu uthi ezinye izizalwane zeZimbabwe ziyathukana enkundleni lezi kuthi ezinye zikhulume inhlamba emangalisayo. Kwesinye isikhathi uthi kulezinye ezihlala emazweni ezitshengisa abantu besemacansini ezindlini zabo. UNdlovu uxoxa lo Gibbs Dube wo Studio 7, njalo uthi lokho kwenziwa kakhulu ukuthi abantu kabala sikhathi sokwethekelelana bakhulume bekhangelene.
I-internet inika abantu engathi lithuba lokuthi bakhulume bengabonani, okwenza ukuthi ezinye izinto ongeke uzikhulume nxa zibhekene ukugcina umuntu esezikhuluma kwi-internet ngoba akula kubonana. Nxa umuntu umkhangele ukhuluma laye, uyamkhangela ubuso ukuthi ukuthatha njani anduba ukhulume. Kulezi zinto ohlonipha ukuzikhuluma nxa umuntu umbhekile, but ke kwi-inthanethi abantu bayakhuluma izinto ezinye, ikuthola sekulokuhlambalaza.
Ye, masikhangela ke wena uyilokho okuthiwa yi-social worker, so sibone ngazani uyakwazi ukuthi engqondweni yomuntu kuyabe kuhamba njani nxa esethula into ezinjengenhlamba kumbe edathisana labanye, okutshiyeneyo kunjalo ungathini kona?
Okunye sokusiya ngesimilo somuntu. Kunje nxa ukuthi ngikhuluma lomngani wami awukhathaleki ukuthi ungaphi, kulokuhloniphana ngoba siyazana, but kwi-internet lapha sekulabantu abangazaniyo asebekhuluma, omunye apho ngungena join indaba, yikho ubona kungasela ukuhloniphana. But ngingathi-ke abahlala ku-diaspora balalokho kuthiwa yi-freedom of expression, abanye basuke bakwelule kuze kufike kubanga esingathi sokudlula amalawulo ukuthi bakhulume baphikisane ngezinto kungala kuhlambalaza nokudelelana, ugcina sokubehlula, bagcina sebethethisana.
Singathi-ke khonokhu-ke kuyabe kusitshoni ebantwini abasekhaya khona ngale abakubonayo bekulandela, babe sithi abantu abahlala-ke emazweni ngabantu abanjani ngokuphuma kwakho khonokho?
Engikunanzelayo ukuthi abantu engathi abasekhaya ngaba la eZimbabwe kakhulu lapho engivela khona, babona ngathi abantu abaku-diaspora balokuzenzisa kakhulu ngoba basuke bafuna ukuhlala phezu kwamakhanda abo uma bengafika ekhaya, sebebatshela ukuthi izinto zimi kanje, linalisemuva, linalinjani. Yikho ungabona umuntu ohlala ku-diaspora angafika ngale ekhaya, abanye abantu basakuthatha njengokuthi ungomunye wabo, usungomunye umuntu ngendlela oziphatha ngayo. Ungakhangela ngapha izinto zabo WhatsApp lezi, sesifanisa ukuthi sibe ngu-10 sibumbe engathi yi-portal, sikhulume khonapho ku-WhatsApp singu-10. Kube kade kudala ngakhumbula sisesekhaya singakayi ku-diaspora besileni sikhathi sokuthi sihlangane singamadoda, whether kusekoseninyama, whether kusemhlanganweni njengeyokudlala amabhora ama-social lawana, likhulume izindaba, lijoge, kube njeyana. but lapha ke sesikhuluma khona ukho ke kubo WhatsApp la kubo Facebook sikhulume sesiqede uWhatsApp ke nga create portal yakwenza ukuyisebenzisa ingaphela lidize so sekula khona ku internet siyasikhulula ukuthi sikhulume izinto ezinjalo but kulokunye okunjengokuthi abantu baba free to say things as I've said abangeke bazikhulume nxa bekukhangile kodwa ke kube sothwa le problem yokuthi kugcina sekusiba lokuhlambalaza kulokunye ngubone engithi mina lokho akufananga ukuthi aloba kuke kwaphuma lapha abantu kabasa abalama limits in terms of ukuhloniphana umumo wethu kudiaspora ngapha isikhathi esiningi kawusiphi ithuba lokuthi sihlangane like nge weekend ke sibona azikho indawo ezinjalo ukuthi liyahamba komthokazi liwo sinyama liyahamba emadami encema ngani liye kupicnic site kumbe emaleme lingabangani liziphendukele lapha awutholi okuzindawo okunjalo kuya kulutshwana
so ke ngimphose ilizwi khonapho ukuthi kambe ungaxwayisa uthini abantu nxa ungabatshela ukuthi ukuthi lisebenzise lokhu ngcono lenze lokhu lalokhu lalokhu
umuntu unobuntu abantu kabasebenzise i-internet kube lobuntu phakathi bangalahli isintu bangalahli ukuhloniphana ngoba inhlonipho itshengisa isimilo sabantu bonke nje njalo kuyini esikufundisayo abantwabethu uma singahloniphani ku-inthanethi
umnumzana Ian Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwelepilitane ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 silifake kancane ezandleni zejaheli dala uChris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba
Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Meli Dube yena okhokhela inhlanganiso yeBulawayo agenda sixoxa ngodaba lwe medical aid yona okuthiwa isikhuphuke ngesilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini i50% Ngiyakwamukela mnumzana
Ngiyabonga ukuba sesebenza kho.
Ya, ungasitshela ukuthi ungathini wena ngendaba ye insurance le health insurance medical aid sizwa kuthiwa lanxa iphathisa nje kungani balutshwana ebaphathisa?
Ya, ngolwazi lwami abantu abakade bephathiseka kakhulu ngabantu abasemisebenzini njalo abalamankampani abaholisa izimali ezibenza benelise. Ukuthi babe nalo lolo hlelo njalo balubhadalele siyakwazi ukuthi inkampani eziningi zathi sezistruggla kwakunzima ukuthi zibhadale abantu baze bakhitshe izinto kuma-insurance zigcine ngasancedanga umuntu agcineza kumele azibhadalele esikhwameni njalo izimali futhi lezi ezama-insurance gazikhazi okuningi abantu baphinda batshona futhi ezikhwameni zabo siyakhumbula ukuthi nakenye uhulumende ukuwavumela ukukhwezwa kumbe ngabe kukhwela kwezimali ezimele zibhadaliswa ngamadokotela lanilani yenza ukuthi umuntu lanxa le insurance abhadale futhi imali ibe ningi kakhulu kugcina sokungani kuyafana nalokuthi obezibhadalele esikhwameni sakhe
singathini nxa sikhangele imbiko le esizwayo ukubana isikhweziwe imali yokubana umuntu abhadale athole usizo ezibhedlele
I think nxa singananzelela into eyenzakalayo ukuthi abantu abaqhathiweyo engathi ku-formal sector sikusibela abasebenzayo abalama insurance nama-medical aid yona lawo baya belokhu bencipha bethiwa balutshwani kakhulu inkampani eziningi ziyavala abantu bayaphelelwa imisebenzi njalo ezinye kazilayo le mali nje yokubhadala so osokusenza ukuthi labo-ke abama-medical aid nani ngombono wami bagcine sebebona imali kibo labo isinciphile isingasahlangani isingasakhazi izinto iyayizikhava bese becabanga ukuthi engxenye okungabasiza ukuthi bakhweze imali so kungani ukuthiwa laba abantu tshana abasele besebenza sebekhwezelwa imali ukuthi bavale umkhandlo ngathi kumbe isikhexe esiseleyo ngenxa yokuthi abanye sebephelelwe imisebenzi ngobuningi babo so ngingathi ukuthi nxa ule nkomo zakho ezingu-10 ozisengayo nxa ezingu-5 zingafa so kumele ukuthi lezi ezinye uzisenge ozuzithindele mphehlo nanxa wawungaphinda impehla.
Singathini ngosizo olutholwa ngabalama medical aid, bathola yini usizo lweneleyo kumbe zikhona izibhedlela eziphathisayo kulezinye?
Ngokwazi kwami kulezinye medical aid ezithembakalayo, ezi-acceptwayo ngamanye amafamasi lezibhedlela thize. Kodwa kulezinye engathi bebengasazikhangeli kakuhle kuhle ngoba kuthiwa kazibhadali imali. Kangeke ngiqambe ama-medical aid societies kuli lengaqamba ukuthi lenale, kodwa ngiyazi ukuthi amanye abengabhadali imali, abeyithatha ebantwini, kodwa ukuthi ziyefika kulabo bantu ababe benike abantu i-service engathi ngamadokotela kumbe ezibhedlela, ibingasafiki leyo mali kakuhle. Obokwenza ukuthi bengathenjwa izibhedlela thize kumbe ngama-surgery thize, ugcine sokumele ukuthi ubhode uziyefika lapho kuyabe kulo mdwendwe olude lwabantu, ngoba kuyindawo, kuzindawo ezilutshwane engxenye zi-accepta kumbe ezamukela i-medical aid.
Hhayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalalela?
Ngiyalivalelisa abalalela.
Siyabonga, ubelelanga elihle.
Hhayi, siyabonga lani libe lobusuku.
Lo-ke bekungumnumzana Meli Dube, umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Agenda, ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilani.
Le Studio 7 ezakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithole nge-email, Facebook lange-WhatsApp.
Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi, balaleli beStudio 7 linjani, mina ngiyaphila. Siyacela abanothando ukuba bengasincedisa sile band yethu esayiqala ngo-2010. Sitshaya ngamagabha manje sesize sathola iziginci ezikahle, but kuyashorta silokhe sincenga kancane kancane. So, ongaba losizo asixhase ukuze nathi isigaba sekapheni sibe le band. Siyabe sitshaya eSewula ngolwesihlanu ebusuku koBishop koMaraha ngomgqibelo siyabe sikohumbana Stores ebusuku. Sizama ukuthi maybe singaba lempumela. Igama le band yiKapheni Youngstars and Beula Youngstars. Yemi uForgive Mholi, insizwa edume ngokujabulisa abantu ngomgido werumba. Lisale.
Omunye njalo umlaleli wethu uthi, ngiyalibingelela basakaze beStudio 7. Ngicela uncedo, ngingumfana oleminyaka engu-17, ngidinga ubaba uEffet Moyo ozalwa eKezi eMkuwa kwaMabhiza. Kuthiwa uke wasebenza eBeitbridge edite clinic njalo useyakhe khona. Nxa elalele kumbe nxa ekhona umaziyo, ngicela ngithinte kunombolo zenezo. Ngiyabonga msakazi, ngibhala ngisePlumtree. Hayi ke asisazibhala ngalezo nombolo, kutsho ukuthi umnumzana Effort Moyo nxa esizwa engathumela umbiko ngapha eStudio 7.
Umenzelwa ngwenye yena uthi, sengingukhala nyoni ngokuhlala ngiseGoli eDobsonville. Sanibonani basakazi, ngiyawubonga umsebenzi wenu omuhle kangaka eliwenzayo. Qhubekani kanjalo. Siyabonga ngwenya. Umlaleli wethu omunye njalo uthi, linjani basakaze, lisakaza liseWashington. Sesithwele nzima ngomgabe oyalela esikhundleni ongafuni kutshiyela abasasebatsha intambo zombuso. Oyabe lokhu eyalela esikhundleni njengedwala elikhulu eliphezu kwentaba elithi loba ungathi uyalisunduza lingasuki lapho elikhona. Igama nguJohn.
Omunye umlaleli wethu uthi, liyenza umsebenzi omuhle bakithi, qhubekani kanjalo. UPatson Love.
Zinengi kakhulu incwadi zenu balaleli, kodwa isikhathi sesidliwe ngomangoye. Qhubekani lizloba, sizazibala singathola isikhathi insuku zonke khonapha e-Studio 7. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, sise Washington DC.